ukuhlangana kumkhosi uyawusenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abanesifiso sokuthi bakuncedise basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende atsho ukuthi isimo sethu simi njani. Mhlawumbe bebesalindele ukuthi i-crop estimate enziwa ngabalimisi ukuthi bangene emaphandleni lapha batsho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende ubabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukuwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimeni akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe liseyengozini engana.
Ngingakunika umzekelo ukuthi kuliviki eliphelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebesilithe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhoda emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade yipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi maybe izulu lingana lincedise nje izilimo ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani lizakwehla vele from i-officially 800. So lokho kutho ukuthi sizabe sisilela phose anana 800,000 tons. Yomumbu. Umbuzo wesibili ubusuthi okay umumbu lo ubusuvela ngayo. Esikhathini esiningi siyazithenge thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesiyilwela sibaningi. IZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe neMozambique. Kodwa nxa sisiyakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazange beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangelele ukuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiyo engasinceda